kakhulu siyathokoza kungenye izinto ebesikhuluma ngayo siyi-MDC Alliance ukuthi sifuna ukuthi lathi sithatheke ekuprinteni kwalawo maphepha sibakwazi ukuthi aprinta ngaphi azabe menjani kuprintwa amangaki yiphi ikhampani njalo njalo. So siyathokoza kakhulu-ke ukuthi umthethwandaba usunquma ukuthi ludaba oluqakathekileyo okumele lubanjwe masinya ngesiphangiphangi. Kuyinto enhle kakhulu ebesivele siyikhalela siyathokoza ngakho kakhulu lokho.
Ye, kodwa isikhathi-ke kungaba le mpumela eliyifunayo, isikhathi esiseleyo libone ngani singafeza lokho elikufunayo?
Isikhathi siningi kakhulu ngoba nxa sikhangele into zokuthenda lezi asozinto ezingathatha amaviki, yinto yamalanga amabili amathathu kusaphela iviki sasesithendile. Ngeviki esibili amaphepha abe seprintiwe esekhona eselindele ukuthi asetshenziswe. Akuso nto engathatha isikhathi kumbe engahlupha, hhayi into nje esikhathi esifitshane.
Ye, kungani ibandla lakho kuyilo lodwa elasukuma lakho ezalolu daba emthethwandaba?
Ye, sesilesikhathi eside sisebenza izinto siyi-alliance. Yikho-ke siyakhangela-ke ubungcitshi lobuciko ukuthi nxa sisenza into enje kambe-ke yisiphi-ke isandla kumbe iluphi unyawo esingalusebenzisa luhambe luyenze lokho. Yikho-ke kwakhanya-ke ukuthi ibandla lethu-ke umkhokheli wethu uStanley Gito liloya-ke uye kumele ahambise emthethwandaba kodwa uyabe losekelo-ke lwawonke amabandla kwe-alliance.
Siyananzelela ukuthi emthethwandaba njalo lamuhla esinye isiphathamandla sebandla lezanu-PF uMnumzana Kasukwere icala lakhe lesulwe umthethwandaba wathi usuthisekile ngakubone endlini yakhe ukuthi ngempela wayesesabela impilo yakhe. Lithini lina njengamabandla ezombusazwe nxa libona umthethwandaba la uvuma ukuthi kuthathwa umbuso kwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe kwaba lokunjalo?
Ye, okwenzakalayo udaba nxa belulungisile bona baluhambisa-ke bangaluthushisi ngamandla luqine ukuthi-ke balunqobe bona njengestate. Balwenza-ke lube wiki-ke bathiye kula ma-loopholes ukwenzela ukuthi umantshi-ke ozathetha lolu daba-ke amkhulule-ke amthole-ke engela cala-ke umuntu ababefisa ukuthi atholakale engela cala. Into kakhasuke hhayi ayivele isilungisiwe nje. U-magistrate-ke kasuye umthushisi ukhangela ama-facts abe khona ku-ground. Babe bem-advisile ukuthi hayi kumele uhambe kuma-justice ufike ukhulume lokhu lalokhu lalokhu lalokhu, bona-ke bangasa-oppose umantshi-ke uyamkhulula umona.